kungani uthanda kuba nzima ku-Trump lapha nxa okhangela ama-polls lawa akhitshwa zinhlanganiso ezehlukeneyo. Kodwa ke singakubali kakhulu kwama-polls lawa ngoba imbono yabantu ngokuthanda kwabo lezo nkundla abavota kizo. Ngenkundla lezo abavota kizo ngisho ukuthi i-CNN ilama-polls ayo. So abalaleli be-CNN ngoba i-CNN batshela ukuthi u-Trump mubi, umuntu oqondileyo nguBiden bazovota ngokuthanda kwe-CNN. Angithi uye ku-New York Times layo, i-New York Times ile ndlela emveza ngayo u-Trump, ile ndlela emveza ngayo u-Biden. So abantu abakhona le ekuvoteni kwe-New York Times bazovota ngendlela i-New York Times efisa abantu bakhangele labo ma-presidential candidates omabili. So eqinisweni ukuthi sibone ukuthi kuyasebenza, I'm not sure, I doubt it, ngoba kuzokhumbula ukuthi ukhetho oludluleyo uHillary Clinton encintisana loTrump, uHillary wayekhokhela kuma-polls nalawa, kodwa ke ngosuku lokuvota wenza njani, kwanqoba uTrump. So ye uTrump emazini adlileyo ubegula and ube ngekho kumide kangako. So uBiden ube lesikhathi sonke lesi engweyedwa ekhuluma kufunayo. So imiqondo yabantu iyashesha ukutshintsha njalo njalo. So nxa sikhangela ke ama-polls lawa singambaleli kakhulu out uTrump uthi usedle.
Vakhona abamsolayo uTrump bathi wehlulekile ukuphatha kuhle umkhuhlane we-COVID-19 wagcina ubulala abantu abaningi eMelika, kanti njalo wagcina uhlasela laye. Ubona kungamphazamisa yini lokhu kukhetho?
Ukubanjwa kwakhe iCovid kumphambanisile sibile kucampaign yakhe uTrump, kumphambanisile ngoba ubengekho isikhathi eside ezama ukuthi asile, and ngalawo malanga yena engasebenzi lwancintisana laye uBiden ubenjani, ubebonakala behambe campaigner. So ugula kwakhe ngani kumbisele emuva kancane, but angikholela ukuthi lokhu kungaba nomthela omkhulu ngendlela abantu abazavota kiyo. I think abantu ukudala badecide, umuntu sekwazi ukuthi nge-voting day navotela bani. I think abantu sebekwazi lokho, akulindi ukuthi ama-campaign azayenziwe. Umuntu awathi ngizwana usiyavota ngiyavotela uBiden, usiyavota ngiyavotela uTrump. Okunye okuzenzakala in between lapha namuhla lalanga lokuvota, hayi ukuthi kumtshintshe umuntu umqondo, hayi akuvamanga kwenza njalo. Of course e-America likhuluma ukuthi kulabantu ama-undecided voters abalinda the last day ukuthi batshelwe, acabanga ukuthi hayi sengingavotela ubani. Lihlekana elincane lelo, kodwa ke abaningi bayakwathi bavotela bani. Nxa ukhayela kuma-rallies akaTrump usihlala kugcwela abantu, so those people already know ukuthi sizovotela uTrump. LakuBiden labakhona bahlala bethinjani. So I think ihlekana elincane leli sithanda ukuqakathekisa ukwezingani ngabantu abaningi kakhulu abangakabi kwathi bavotela bani, hayi lihlekana elincane. So ukugula kwakhe uTrump kumphazamisile, but ukuthi sithi akayibambanga kuhle indaba le ye-COVID, I think uzamile uTrump ukuthi ayibambe ngendlela loba nguphi umongameli phansi lapha emhlabeni akakade ngakwenza. Ngoba ekuqaliseni sinanzela ukuthi sonke besingakwazi ukuthi i-COVID ikuyini njalo ingavikelwa njani.